Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ithathele lithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 20 Nkwenkwezi 2023 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla eliphikisayo leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora izolo lixotshe amanye njalo amakhansela amathathu awekadoma. Amapolisa weZimbabwe Republic Police abika ngengozi yomgwaqo yenzakale emgwaqweni osuka eMashingo usiya eBidebridge izolo ebulele abantu abane. Bekungabizwa ozwayo emzini wakondlovu esengezane izolo lapho uzulu osuka endaweni ezijeneyo ebethe gwaqa ukuzonanza usuku lwezimuli olwe International Day of Families. Oluthakazelelwa minyaka yonke mhla zilishumi lanhlanu kulinyanga kaNkwenkwezi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla eliphikisayo leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora liqotshe amanye njalo amakhansela amathathu awekadoma athi unkosikazi Shorai Chiwara owaward 2 labo umnumzana Chikariro owaward 5 lombayi wadlamini owaward 17 besetheswa umlando wokungaqhubi kuhle umsebenzi njalo sebekwelinye ibandla. Lokhu kulandela uqotshwa njalo kukameya weKadoma umnumzana Action Nyamkondiwa owayengukhansela kaward 3, umnumzana Edson Enumzira okaward 4 lo mnumzana Nigel Rosario obengekaward 15. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe likhangelele ukuqhuba ukhetho lokudinga amakhansela amalunga edale lephalamende lomongameli welizwe phakathi kwesikhatshana esilandelayo. iStudio 7 ikhokha lesikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube yenake ochasisa izizathu abazixotshele amakhansela lawa.
Iqiniso yikuthi asifisi ukuthi ngabe siyaxotsha abantu abakhethwayo, kodwa uhlupho esilalo yikuthi nxa abantu bakhethwa bengasayenzi kuhle sibabize emhlanganweni kumbe emahofisini ukuthi kuyani sihlale phansi sixoxe ngalokho okukhulunywa ngabantu insolo zabo lalokho abakuswelayo okuvela emahofisini eno. Babe sebenqaba ukubuya emahofisini basitshela ukuthi hayi bona sebekwenye i-political party.
Kuyini sibisibili okuyabe kukhononwa ngabantu?
Abantu babe bekhuluma ngendaba zokuthi imali eziphumayo zisiya ku-constituency development azifiki ngendlela. Imisebenzi okumele yenziwe kuma-constituency kayenziwa ngendlela, okungangokuthi bakhona abayabe sebefaka izandla zabo emalini lomphakathi. Nxa sesizama ukuthi siqondise lokho, sebesiba ngabantu ababa ngabayenye iphathi kumbe lawo maphathi kawala ndaba ukuthi umuntu okhethiweyo osehofisi nongukhansela usebenza njani. So sisala nje singasela esingakwenza ngaphandle kokuthi sibaxotshe, ngoba kwesinye isikhathi abantu bakhuluma ngenkalakatha yemisebenzi yabo isenziwa emahofisini lapha amathenda ini abakuzwayo abantu ukuthi awuhambe kuhle befuna ukuqondisiswa. Kodwa nxa ukhansela engaseyi kubuya ephathini eyiyo akhethwa ekiyo, njalo kusokukhanya ngathi sokula lapho acatsha khona angabuzwa khona ukuthi wenzani udleni kabani, kuyagcina kungasasebenzeki. Yikho nje sicina sesithi hayi kungcono liyekele-ke umsebenzi okwakhathesi liyedinga khona ngale ukuthi likhethwe khona ngale elithi selikhona, ukwenzela ukuthi mhlawumbe nxa lingaphambanisa likhona ngale bangaliqondisa.
Lo-ke bekuyisikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube ekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje omunye wabaxotshiweyo unkosikazi Shorai Chiwara obemele uward 2 ugcizelele ukuthi ngempela wemukele incwadi evele ku-MDCT imazisa ukuthi usexotshiwe ebandleni, kodwa engakutshayi indiva ngoba esithi wayevele esephumile kulelo bandla kudala. amapolisa aweZimbabwe Republic Police abika ngengozi yomgwaqo yenzakale emgwaqweni osuka eMashingo usiya eBidebridge izolo. Imota lohlobo ole Toyota Granifa ebithwele abantu abalishumi lanye isuke yaphuma umgwaqo yayatshayeka yagenquka. Abantu abane bahle bafela khona lapho, kwathi abayisikhombisa balimala kakubi. Izidumbu zababhubhileyo kanye labalimeleyo basesibhedlela eseBidebridge District Hospital sikhulumanje. Kunjalo nje amapolisa aphinda abika awemarondera abike ngenye ingozi enzakale emgwaqweni osuka eHarare usiya eMtare. Umuntu oyedwa ubikwa ehle wafela khona lapho, imota yohlobo olwe Toyota Tornes esuke yagenquka kwalimala ababili izolo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobendula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe.
Bekungabizwa ozwayo emzini wakondlovu esengezane izolo lapho uzulu osuke osuka endaweni ezijeneyo ebethe gwaqa ukuzonanza usuku lwezimuli olwe International Day of Families olutananzwa minyaka yonke emhla zilishumi lanhlanu kulinyanga kaNkwenkwezi. Kule nkuthazo ukuthi imuli ziphile ngothando, inhlonipho kanye lokubambana. Obhethi Ncube weStudio 7 usipha lolu daba esizengezane eGwanda South.
Ekhuluma emcimbini okunanza leli langa esengezane eGwanda South izolo, umphathi ntambo obona ngeziphathalane labesifazane unkosikazi Sithembiso Noni uthi imuli eziphila ngothando ziphila impilo ende kulalezo ezingazonaniyo.
Abantu abaphila iminyaka eminingi ngabantu abasezimulini ezilokuthokoza, abantu abalezimulini ezidla kuhle, abantu abalezimulini ezingahlukuluzaniyo, abantu abasezimulini othi umuntu lapho egula abe lakho ukuthi ayesibhedlela masinya abone ngamadokotela masinyane.
Uqhubeke ethu uhulumende ukhathazekile ngokuqonga kwenani lamantombazana ayendiswa esesemancane.
Zimbabwe la kule research eyenziwayo ukuthi 34% eyabantwana abaleminyaka engakafiki i-18 babe sebetshadile. Khonokho ke kwenza ukuthi izimuli zingabekeki bazali ukuthi umntwana athathe umntwana.
Umqondisi ogadza lukahulumende olubona ngezabomama esabelweni sezansi eMandebeleni unkosikazi Majuri Sikhundla uthi imuli kumele ziphile ngokuhloniphana kanye lokuphathisana.
Sihloniphane njengemuli, sisebenzelane njengemuli, siphathisane njengemuli, sazi ukuthi labo asebeluphele sibaphatha njengabazali bethu belo noma bekusimo esinjani.
Omnumzana Dennis Ndlovu umnini muzi walapho uqhutshelwa umkhosi oseneminyaka engamathumi amahlanu ehlezi lomkakhe uthi kubalulekile ukuthi abantwana bahloniphe abazali.
Ngakhula lokho engikopa ngisenza lokho okwakusenziwa ngabazali, ngabona ukuthi hhayi indlela yami ile eyayifundiswa ngabadala inhle. Hlonipha, uzehlise esikhathini sonke, ube umuntu olembeko.
Umkakhe unkosikazi Anna Ndlovu uthi lanxase sisede isikhathi ehlezi lomkakhe bekungalula ngalokhu kuyadingeka ukubekezela ezimulini.
Sa-charter ngo-1973 ngo-January sikwanise 50 years charting. Asikho ukuthi yonke into eyabe ihamba ithelela njengamanzi, uyabe uhlangana lobuqanso wehle kodwa ubekezele ukhumbule ikusasa lakho. Fundise abantu abakho imithetho yonke emihle ezabayinika labo ikusasa lakho elihle.
Umntana abo umduduzi uthi bayilokhu abayikho khona labafo wabo ngenxa yokukhuliswa kuhle ngabazali babo.
Ukupheka ithi sasipheka awula ukuthi umntwana ongumfana awula ukuthi umntwana inkazana. Enkomeni uvela isikolo uyakupheke uhambe enkomeni. Weekend awula sikhathi sokuthona udlala otshompo. Asike simeni ukunatha labo onjeni labo mdlwane akusisindawo lokhuya.
Osakhulayo Pretty Dube osebhadalelwa imali yesikolo lohlelo lukahulumende lwe-BIM ohlala labana wakhe kulandela ukubhubha kukayise kanye lokusuka kwanini esiyadinga amadlelo aluhlaza eGoli uthi senanzelela ukuthi wonke nje umuntu ngumzali kungenani lokuthi kakuzali.
ite la kumathela lami ngiyakhuthaza abanye abangani bami ukuthi bathande izihlobo zimuli zabo akula ukuthi umuntu umzalwane.
Umfundisi webandla leLutheran uReverend Skumbuzo Dube la ugcizelele amazwi athi imuli yakhiwa ngothando.
Romans chapter 13 verse 8 uthi ungabila mlandu ngomunye ngaphandle kokuthandana. Ngalokho ke uthando kaluvuthe ezimulini.
Uphenyo lwenziwe inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations luveza ukuthi imuli eziphila kahle ziphila impilo ende. Lonyaka usuku lwezimuli luqhutshwe phansi kwendikimba ethi Demographic Trends and Families. Ngimele umsakazi we Studio 7 ngisesengezane eGwanda South ngu-Albert Mube.
Okwamanje ke wathi singene ke kuhlandla lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Lelami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sicubungula udaba lokusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo, lona olungaphansi kohlelo lwe-water rationing. Sixoxalo Councillor Fabi Msipha wakoBulawayo oka ward 15 eLuvenveni.
Kuphatha njani lokho manje izakhamizi? Sibona abanye okumele bewatche abalabantwana abalezichubo.
Hayi, akukuphi kahle ngokuyabe kuhlukumeza impilo yabo. Ngoba bana umsezagcina ngisana amanje ukuthi awagogole.
Daba lolu lokuswelakala kwamanzi belihlupha kakhulu abesifazana lamantombazana ngoba kuyibo alokho besiyawakha esiboraneni.
Ngiyambona ukona abasebenzisa ama-wheelbarrow abanye njalo belemise amakhontena besiyathenga amanzi akade esiboraneni okufana nendawo.
Sike sabona izakhamizi zikhala ngokuthi i-council ithe izachitshela amanzi labo abangabhadalanga. Sokwenzakele yini lokho?
Kuye kwenzakala ishethi lakhona phayini khonapho ward 15 kuye kwenzakala, but hayi ezindlini ezimbalwa abaphangisa ukulethelwa incwadi bavalisa ngoba alisaba le meeting labesayensi ebeyithe. Ngisithi mina izakhamizi selikhuluma ngokuthi lavalelwa azange lizele ukuthi kule ncwadi elizingeleyo kanti ngabe ngathi ngagima ngakutheka khona ngale esikhathini ukuthi hhayi alimuvalela izikhamizi zikhangela zidingani imali ngoba imali ayihlali khona phela.
Ye, kodwa abanye bakhala ngokuthi lanxa bethola lezi ncwadi zokuthi behlawule amanzi avele engekho kuyahambelana yini ukubhadaliswa kwabo lokuba khona kwamanzi?
Sikhulume ngakho kakhulu lakho ekhasilini ukubana abantu angazi ngabe kodwa sakhuluma ukuthi sicela abantu bengivalele ukuthi amazi lami ambalwa adlule kula bantu bavalele hhayi bengingakuyezwa khonapho. But ngesimo samanzi akuhambelani ngoba abantu bazothola amanzi maybe kabi ngeviki. So izakhamizi akhala ngakho kakhulu ukuthi kahle manje rayithi sivalelwa phakanje njengobana zibona engekho sisawatholi ngemfakeli.
Kuke kwaqhamuka umkhuhlane wesihudo esaphatha kubi abantu abaningi kakhulu kuwadi yakho khona ngapho eluveve lwaphetha ngani loluda
hayi lwahamba lwaphela ngoba i-fixile yazama sibili ngendlela zokubana abantu belajihara bahambe eklinika balatshwa sibili bengabhelanga lutho hhayi kwasetshenzwa kuhle sibili yakhesa anziswa isigudi esiqamisiye kwaphela khonaphana kwakubanele ikonokwane kwakubanele amandla ukuthi abantu beze beqine bekwanje isihudu
sabona njalo abanye bekhalela ukuthi ngabe i-council iyabahlawula ngoba bagula kakhulu kwake kwaba le nhlawulo kumbe ukuphathiswa
hayi inhlawulo azange ibe khona ukuthi umuntu ahlawule nje ukuthi wakwagula futhi ukuphathisa khonokhana abawenzayo abe-council ukuthi bebelaphi angithi bengabhalanga lutho
ngaphambilini kwale ingxoxo ke wathi le nhlanganiso ezizimeleyo lazo zaphathisa
ye zaningi abanye bephathiswa nje khaphana kokuthi kwakuthiwa abantu behambe dodidi okwe-resident lawo ihambi be-agentifya bona laba abantu aba yasibeka isihudu ngibona baphathiswa kwaphana ngathi ngokudla nje intuthena le ngiyihambayo lapho kuphathiswa ngoba sinesikhatha solo ngoba baphiswa ngalezo sikhathi ukuze bete amandla ukuthi ngabedlule phela amaphilisi ani nxa babesikhathi kwaphana besizwa isihudu kumele ukuthi inxa yegine amaphilisi edlile impubhu hhayi babezihlola ngalezo sikhathi bati kathezayo akuphela lotho
leyo bekuyingxoxo lo councillor Fabi Msipha kaward 15 eluveve kobulawayo asidibaneni njalo kweziphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lilani uzithandekile mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
njengokwethembisa kwakhe dibanani laye ngevikeli zayo kuhlelo lunye ephuma ke umamhlanga sokungena uChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lamhlanje sihlaziya ubukhosi bebilitane lokugcotshwa kwenkosi uCharles abanye asebesithi kumele ubukhosi budilizwe silengcwethi umnumzana Difa wajabi bangodube ungasitshela ukuthi njengoba inkosi isikhona esihlalweni kuhamba njani kulomehluko yini kuyakhanya yini ukuthi inkosi le ingaba yehluke lonina
okwakathesi akukabonakali impawu ezitheni babukande ezitshengiselayo ukuthi kulomehluko ekuphatheni kwakhe kulalokhu indlela umamake kade senza ngakhona kodwa ke singazi njengoba kusasekutsha nje njalo njengoba esaqala ukuthi usaqala ukuthi aphathe lezintambo zombuso ngokusemthethweni ngemva kokuthi esegcotshiwe kodwa kwakathesi usaloke saqhube njalo njengendlela umama wakhe ayeqhuba ngakhona kwakabilo mehluko otheni esesiwubonile
sabona ngesikhathi lapho igcotshwa inkosi kugcwele abanye ababesithi kabafuni ukuthi uCharles abe nguye inkosi ungasitshela ukuthi uyona indaba le eyokubana kulabantu abangafuni ubukhosi indaba eqakathekileyo yini njalo baningi abatsho njalo na
bakhona abantu mhlawumbe nxa sithi siyakhangela ucwaningo lutshengisa ukuthi i-30% yabantu yiyo engabe ingavumelani kahle lokuthi kuqhutshekwe ngobuking lobo bukhona kodwa-ke i-70% yabantu bakhangela ubukhosi lobu babukhangela ukuthi ubukhosi lobu yiyo isiqokoqela noma ngithi yiyo into ilizwe lebhilithani eligxilekiko kakhulu ngoba ukhwini yena ngokwakhe esaphila wayengukhwini kodwa-ke kwakuphathisa lezinye izinto ikakhulu ukuthi ukugcina amafa aleli lizwe ukuthi liqhubeke njalo ngisho lekwezomnotho lithi liqhubeke njalo lindlondlobala langendlela kade beyimaneja ngayo ikakhulukazi iqhaza kade belidlala emazweni lawa abawathatha badonsela esakeni labo le-Commonwealth kube sekusithi nxa sesikhangela yena uKing Charles bona abantu abakujabuleli kakhulu into eyenza ukuthi ukuthi bengamjabuleli kakhulu ngoba siyakhumbula lapha ukuthi ngumnyaka ka 1986 uCharles wayelokho esathandana lo Diana kodwa ke wasuka futhi njalo kwaba lobudlelwane lo Camilla lo ose ngunkosikazi wake kaThese kodwa ke ngaleso sikhathi uCamilla laye wayesayendile kwenye indawo lapha ende khona okwenza ukuthi kwehlisa isithunzi kakhulu okwa into le engazange yaphatha kudlu Queen ingakho uQueen kwathatha isikhathi side kakhulu ukuthi azabavumele abanike license yokuthi baqhubekele phambili ngomtshado wabo ingakho abantu nqa bemkhangela uCharles bamthatha njengomuntu ongazange waziphatha kuhle ikakhulukazi ezintweni zama relationship ongazange waziphatha kuhle ukuthi umntwana osesikhosini siyazi ukuthi ngijole ubukhosi bakithi thine esintwini sakithi unqa ukuthi uze ube ngumuntu osesikhosini kufanele ukuthi uziphathe njani ingakho uCharles indlela aziphatha ngayo akuzange watshengisela ukuthi ngumuntu ofanele ukuthi olendikimba yokuthatha ubukhosi bukanina phecelezele inqa ukuthi mhlambe sechiyele umhlaba kodwa nazange konke lokho kwakuchaya indiva azange nje akuthathe akufake ukuthi kube into ayihloniphayo njalo ukuthi abe isibonelo esihle ebantwini ukuthi engahambi esiya ehambe ngene emizini yabantu ngaleyo ndlela ngoba uCamilla Rice ngaleso sikhathi wayesayindi yikho wazothi Charles White esehlukanile lo Diana yilapho agcina khona esesenza konke okusemandleni ukuthi atshele uCamilla Rice ukuthi akachiye umendo wakhe khona ngale azokwendela kuyuCharles yilapho wagcina kuqhutshekwa khona yiyo into esiloko sisayibona labantwana baka Diana ikakhulukazi uHarry lo owathatha indodakazi le yaseMelika engumuntu omnyama nqa ekhangela uCamilla ubona ukuthi uyisizathu sokuthi umama wakhe wagcina mhlambe etshona noma umama wakhe wagcina ehlukana lobaba wakhe ngesizathu sokuthi uCamilla nguye owayengenelela emtshadweni kayise lonina bathi babona ukuthi nguye owachitha umuzi njalo wabulalisa lomama wakhe sebemfakile indaba zamapaparazzi wagcina ehlangana lengozi yemota ebalekela amapaparazzi ngezinto zenezisa senziwa ngubaba wakhe loCamilla so ijulile kakhulu lento leyi kulempande eziningi kakhulu ezenza abantu bengamthakazeleli uKing Charles
lo ke bekungumnumzana Tifa wajapi bangodube ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lila
sila njalo uChris Gande esinika uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba ngeviki ezayo kwezemidlalo liphinde laba ngutshikilo bhanqa njalo iqembu le-Highlanders ngemva kokuba litshayane lele Cranbourne Bullets umdlalo waphela uyi-1 ka-1 namhlanje emini enkundleni ye-National Sports Stadium. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Unozindi njalo kungunye ukapteni weqembu le-Highlanders u-Ariel Sibanda nguye osize iqembu lebhosi ukuba liphenduke kobulawayo liphethe umklomelo owodwa ngemva kokuba ilinganise ngokuhlohla umbekwa ngemva kwemizuzu engama-6 lesikhombisa. Iqembu le-Cranbourne Bullets yile beliqale ukuhlohla njalo luhlohlelwe ngu-Talent Chubunyu ngemva kwemizuzu engama-5 lowodwa. Le mpumela itsho ukuba iqembu le-Highlanders seliyehluleke ukunqoba kwimidlalo emithathu ilandelana kodwa namhla lenelise ukulitshayela emambuleni ngoba imidlalo emibili edlileyo ibiphela kuyi-0-0. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-FC Platinum linqobele ZPC Caribbean nge-1 kanyaya enkundleni yemandava njalo lihlehlelwe nguWalter Musona. Ngaseluveve iqembu le-Chicken Inn linqobele Njezi Platinum Stars nge-2 kanya njalo uVincent Moyo nguye ohlohle elinye lamagoli e-Gamecocks kanti elinye abafana benkezi bazihlohlile. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu le-Green Fuel litshayele Black Rhinos nge-1 kanya njalo olitshayele emambuleni ngobukhosi Sibanda. Imidlalo yeCasablanca Premier Soccer League yaqhubekela phambili kusasa lapho iqembu le-Dynamo selizemukela khona ele-Manyika Diamonds ngase-National Sports Stadium ukuthi ele-Sheshamu lizadlala lele-Cape United ngasemandava. Iqembu le-Wange lizemukela ele-Triangle ngase-Colliery. Akusenjalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uBaltimore Brito usexolise kunompembe u-Alan Basri ngemva kokuba ethe onompembe baqilibezele ibhoso emdlalweni wayo leSimba Bora wangempelasonto edluleyo.
Ngifuna ukuxolisa ngokuthi onompembe kanye lomsekeli wakhe bebesilwisa ekupheleni komdlalo ngemva kokuba kube khona abathe sihloshe okusegcekeni bekungasiyo offside. Angivamanga ke ukukhuluma ngabonompembe ekupheleni komdlalo ngoba ngiyabe ngibalekela ukukhuluma ngokufuthelana. Ngalokho ke ngicela uxolo kibonompembe.
Umgadli weqembu le-Highlanders uLinus Chikuwa ulitshayele emambuleni sekusele phose imizuzu
imizuzu elishumi ukuba umdlalo ufike emaphethelweni kodwa umsekeli kaNompembe uZulu uphakamise iflag yakhe ngoba uChikuwa ubesephume offside. Lokho kuzondise uBrito kanye labalandeli beBhoso kodwa kuthe ngemva komdlalo kwabonakala imfanekiso ebitshengisa ukuba ngempela lomgadli wephume ibhobho. Ukufuthelana kwaBrito kungabe kubangelwa yikuba iqembu leBhoso lehluleke ukuhlohla kumidlalo yalo emibili edluleyo.
Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo werumba uXolani Ncube owaziwa njalo ngegama lokuthi McLean ehamba leqembu lakhe leChangani Express Band. McLean uhlabela ekwele South Africa njalo lapha uphethe isingle yakhe ethiwa Umona.
Yemfana McLean kathi ngumona wani lo osugcwele emhlabeni jikelele ngoba ngiyezwa bonke abantu bayakhala ngalomona mfana.
Eh kuzima futhi benswitch lokho sekwahlula abantu abaningi. Awuthi ngizwe futhi ubhekise uthi yena uthini.
Awufuthi le ndawo inzima bafowethu. Asikhohlweni ngalezi zifa mona. Ayikhali ngo.
Ngiyabingelela kusizwe sonke ngihambi ngedwa ngihamba naye uBhekisto sibabile eqendini uBhekisto umfokadube ozalwa lena eKhenzi esigabeni sakombuso emculweni sesizamazamile but sisasebasha ngoba sine-album eyodwa sinama-single track awu 3 ukucula siqale ngomnyaka ka-2021.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma ziyatholakala yonke indawo kuma social media yabhala Changana Express Band ziyavela zonke ngobuningi bazo noma nakithi imbala uyazithola uyaxhumana nathi enambeni ethi +27 61 732 1784 +27 61 732 1784.
Abalandeli ubashiyela wapha amazwi
beqhubeke njalo besupporta bedownload imusic yethu lokhu kuyasikhulisa emculweni ukuthi nathi sikhule sikwazi ukuba badala njengabanye abadala nokuthi abantu bakithi bengakhohlwa ukuthi bona bekhula bakhulele rumbeni bengathi basebefika nje kwamanye amazwe uthole sebelahla irumba leya bakhula ngayo sebelandela umculo owezinye izizwe.
Nilethe Mbali ukholisile umculo kaMaclean eleChangani Express Band iqembu alicula lalo. Isikhathi sethu asavumi bakithi wathi sime lapha okwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.